abantu kabahambe bayiregister ukuvota ngoba sokuyisikhathi esifele sesincane okuqakathekile ukuthi nawumuntu wehluleke family abahambi bayefika emaofisini aweveki azame ukuregista ukuvota ukwenzela ukuthi wabe lefei ukhetheluzandla ka-23 Agasti.
Bakhona abanye abathika bakubone ukuqakatheka kokuvota, ungathini kubo? Kuqakatheke ngani ukuthi bayebhalise lokuthi bavote?
Kuqakathekile ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bazaphuba ngabanye abazaba lomutsho ekukhetheni inkokheli ezabakhokhela for the next 5 years. Into okuqakathekileyo ukuthi nxa ungakhetha umuntu ozakukhokhela ma esephambanisa kumbe ma esihamba ngonyawo olubi, uzaba nawo amandla okuthi umtshele ukuthi hhayi lapho sihamba khona kuroga. Nxa ungazange uvote amandla uyabongelayo ngoba uyabe ungazange ufake i-input yakho phakathi kwabantu bona labo abazozikhokhela abantu. So ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi abantu bayirejista ukuvota njalo bavote elanga lama-elections, ikakhulu ontanga yibo abangavotiyo. So sokubakhuthaza ukuthi bayirejista ukuvota.
Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll solugqitshiwe, kodwa sibone abanengi abamabandla wonke nje ezombusazwe bekhala ngokuthi amabizo abo ebengatholakali. Ngokuzwa kumalunga ebandla lenu leZANU-PF ekugqitshweni kwalolu hlelo, beso kulobubelo yini ebesetholakala amabizo?
Hhayi, amabizo ebengatholakali, kodwa okuqakathekileyo ukuthi abezeki bathembisile ukuthi nxa umuntu seeke wavota phambilini laphana bayeswele ibizo lakhe azakulungisisa bathole amabizo abo kuvota zona. So okuqakathekileyo ukuthi nxa uhambile wafika waliswela ibizo lakho walotshwa phansi, abezeki bathembisile sibili sibili ukuthi azakulungisisa lolu daba. So ngibona ngathi even abantu bewasweli amabizo, okuqakathekileyo ukuthi iveki ipromisile sibili ngamandla yonke ukuthi izakulungisisa lokhu kade kuphambanisekile.
Sizwe abamanye amabandla aphikisayo bekhala besithi hayi ungani kukhona ukugila imkhuba okwenziwa yizekhi, ungani izama ukuqilibezela kukhona okuphekwayo, ungathini ngalokho?
La ngeke ngitsho njalo ngoba into yangkhona i-affecta umuntu wonke. Amabandla wonke alabantu adeleswela amabizo ku-voters roll, okusho ukuthi akula muntu olamandla phezu kwento yale ngaphandle kwabantu beziki le-system yabo.